So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani imthwakazo omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olweZac lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko ejele.
Kasesabi thina ukuthi siye court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe secure.
Abantu abangaziwayo bahlasela imota yenduna uNdiweni osejele udaba lwakhe lokuthi akhululwe lukhangelelwe ukuthoniswa namhlanje ekuseni.
The family to trust the record is a humble majesty to the Philippine Rapid. In case it's really high court, that's the same with the attorney justice.
Kungaba kwehlule ukutshengisela kwabasola ukonakala komnotho welizwe kodwa ukukhuphuka kwentengo yempahla akwehluleki ukuqansa.
Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu, kungaba yikudla, kungaba yi-transport cost, lawo phela amafutha ukuhambisa ayakhuphuka.
Kuyanyakazela edolobheni leGweru ngamapholisa lamasotsha kulandela ukuvinjwa kokutshengisela kade kumele kwenziwe libandla le-MDC lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olweZac lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe na kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko. Umphoko kaziwa ukuthi ungapi kulandela ukubaleka kwenzileyo izolo ngemva kokuzwa ukhophe lokuthi bafuna ukumfakela itshefu entilongweni. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isisebenzi sogatsha lwezomigwaqo izinara umnumzana Moses Juma. Yena umphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe uthi lokhu wakwenza ethunywe ngumgabe esangumongameli. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi umphoko wayemele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi umgabe aze asuke esihlalweni. Ibandla lezanu PF lingakakhethi umnangagwa ukuthi alikhokhele. Umphoko ke wahlala kwele Botswana ngesikhathi engumeli weZimbabwe kulelo lizwe, njalo yikho abalekela khona ngesikhathi kuhluthunwa intambo zombuso kumongameli Mugabe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqweta likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube ochasisa ngokubaleka kukamphoko ngesikhathi sokuthiwa ayezinikeza emapholiseni lugatsha lweZac izolo.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine-trade goat kukhapak. Ngithe ma ngiphuma kukhapak ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sewule change of plan, somele umphoko aye e-central police station. Manje kwathi kwaba le-problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? So kutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi? Kodwa laba abanye abakhe banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye e-central police station. Ngabe ngithi mina ukusayini word and caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-trade court. Why ingafani e-trade court? Singene court. So, yikho kube le-challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina, we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge, okunjenge-ma-witness statements, labo-state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje sireadi sithi singene senze i-trial. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anyway outside court abe kuma-cells whether ngama-prison cells kumbe ngama-court cells kumbe ngama-police cells bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapholisa?
Sengibhalele u-chairperson weZac i-agent letter sicela ukubana basinike i-trial date ukuze la master papers ukuze siprepare for i-trial lokuthi basi samone siye e-court simchazele lo chairperson ubana kathi baleki kase sabi thina ukuthi siye e-court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe e-secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona kumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole information kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes so your information angithe yona uclient your my instructions angithe wona
lo ke umnumzana Zivusiso Ncube igqweta lika mnumzana Phelekezela Mphoko ubeqoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo amagqweta amela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni athi amelele ukuzwa isinqumo somthethwandaba we High Court lamhlanje ekuseni kulandela ukukhwezwa kwawo isicelo sokuphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala ngeviki edluleyo kanye lesokuthi akhululwe ngesibambiso sebail kusahluzwa leso sicelo omunye wamagqweta kandiweni umnumzana Dumisane Dube uveze ukuba imota kandiweni ebichayelwa isihlobo sakhe ihlaselwe yabhidlizwa ngabantu abangaziwayo uthi njalo okunye abangakuzwisisiyo ukuthi incwadi zikandiweni ezemthethwandaba bezikhiyelwe lapho ebezingatholakali khona lula okulinyathelo elingajwayelekanga. Undiweni wetheswa icala lokubhidliza impahla yesakhamuzi esigabeni sakhe esibikwa singalandelanga isigwebo sakhe njengenduna. Undiweni ugwetshele ukupika umnyaka olengxenye entilongweni yekhami lapho avalelwe khona lezigilamkhuba. Udube uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ngomgqibelo sazamukela nje liyacela i-record of proceedings. Sazisa ukubana alikho liyanda lock and key. Umantshongi omgqibeleyo abakhulu bakhe balithatha i-record balifaka under lock and key sisalithola namuhla. So sesilithole namuhla sijimela i-court sayenza i-appellate i-court. I think amafitshane kwese sikwenzile.
Nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe ku-lock and key njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace. Zithayitshwe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wenu?
Akwandanga kujayelekanga because ligwala ufanti wonke umuntu nje ongabe le-interest engangeni ebhadala imali eluphiwe but akwandanga bathi i-matter of interest because kusukela ngolwesine vele khona sokuhlawula amapholisa alindileyo khonapha i-anti-riot police ibelisa but 50
isizathu nguye umnumzana Ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho okunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MTC.
Kuqale singene enkundleni ngodaba luka-Chief Ndiweni ngolwesine ngoba even umantshinga engakhulumi isigubo sakhe kwafana singele ekuseni ngolwesihlanu sizangena ngo-3 besamele i-riot police ihambe lindiwe i-riot police.
Kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani?
Ukuthi ikhitshwe esamikhizini sisamelele iyaphile ukubana ingene izakhamizi ukuthi kufanele zisebenze bezingakaqali ukusebenza sobe siyacela inkundla ukuthi imise isigqibo sayo simelele ukuthi i-court izathenga.
Sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani oseke wakhuluma laye uphethwe njani?
Usekhama iprison sike sambona ngomgqibelo laezirula abanye abambonileyo izina i-spirit into ayekhangeleyo ngoba sibe singakayi ekhodi wabuya usina wazohlela phansi lami ngolwesibili wanjela ukuthi hhayi akaboni ukuthi uzathola i-justice umide ngamazwi akho wathi umantshulana ngumntwana omncane ngiyamunderstanda ngiyamrespecta ngiyamzwela i-stanley under lot of pressure angiboni ngomuma okhona elizweni ukuthi engachuse i-justice kuyokuthi echuse ukunakekela abantwana bakhe.
Izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni? Ufakwe phakathi kwabantu
but kule eseshaka lesenzekileyo umzuru wakho omuthi evela mbona izolo imoto ka-chief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya bavulela amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi ezwafanele zicaza i-comm service zagcina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda womgqibili kuyazithatha ivele azithathe kogijimise khona ngabantu batshaya imoda
kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholiseni
umuma ukhona i-waste of time lo-transit report emapholiseni kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwetha ethusele even abantu basebenza ekhoti bethusele
khona isimo sinjani ekhame prison
akulakudla akulanguba akulampahla yikho ngisithi induna life yangena khona phana nje yajangela nje lezi zinto but akunzima kwese
kungehlula-ke kusele kulindeleyo kuyini eliza kwenza
kwehlule esifinini leyo siya e-high court izecela i-bail pending appeal sesamele lithe ku-transfer i-record sizahamba ngomajestic siyecela i-bail pending appeal ngehlule sesifikile e-high court lapho sethemba ukuthi sizathola i-justice
Hello ke ngumnomzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba zinduna umnomzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ithi uku kwela njalo kwamafutha ezimota izolo sokwengeze ubunzima uZulu avela abhekane labo ngoba kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo. Ilitha linye elamafutha edizili likhwele lisuka ku-$9.27 laya ku-$9.36 kwathi epetulo yaqonga kancane isuka ku-$9.09 yaya ku-$9.12 ilitha linye. Intengo yamafutha ezimota isihlala ikhuphuka maviki wonke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Besivele sakutsho ekuqaleni ukuthi ngemva kokuba ke sebecazule i-bond kumbe i-RTGS leyi bayitsho ke ukuthi sebezayifloata ke ku-open market kuza affecta ke intengo yezinto asomafutha ke wodwa ke esiwabona khuphuka sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu kungaba yikudla kungaba yi-transport cost lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka so akusimangalisi kodwa esikunanzelelayo ukuthi iholo ke kalikhuphuki so siyesabela ke ama-members ethu ukuthi ubuyanga buzayanda phela ezindlini sibona ukuthi abantu bazathwala nzima ke ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini bakwanise njalo ukuthi iholo labo libaphakamise libaphutshise inyanga akusimangalisi ke ukuthi intengo yezinto sibona ke ikhuphuka ngosuku ngosuku
ngokukhwela kwentengo mahlayana lokhu moyo lingathi imuli isidinga imali enganani ukuze yenelise ukuphila ngenyanga esingathi i-poverty that I'm lying
udubo baba yikuthi njengoba ngingatsho ekuqaleni ukuthi ilimali le esingathi ngamaphepha nxa ngingayiletha okwamanje ngithi imuli elabantu abayisikhombisa kumbe abayisithupha bafuna ke inano elingaka sokungani ngiqamba amanga ngokuthi ngelanga ngelanga i-poverty datum line phela iyakhuphuka ilandela phela i-RTGS le phela engathengi lutho izolo ingabe umuntu efuna kumbe singathi imuli likhangele i-5,000 namhlanje imuli efananayo isifuna i-5,500 kusasa imuli efananayo iyabe sifuna i-6,000 kuba nzima-ke ukuthi singatsho kwamanje ukuthi i-PDL kumbe i-poverty datum line imi ngabi ngokuba phela kayisami iyahamba nsuku zonke ke imali ilandela phela i-parallel market kumbe interbank exchange rate yikho udubo olukhona
Lo ke umnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Amapolisa athi kulabasakhulayo ababili u-Evidence Ncube loMasimba Jemwa ababotshwa eHarare ngemva kokutholakala belenkemba. Kumbiko owethulwe ebulenjini bokuxhumana weTwitter, amapolisa athi ababili laba bagwetshelwe ukuhlala esitokisini okwenyanga ezimbili ngamunye. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende weleMelika ulomlandu wokutshotshozela ukutshengisela kwebandla leMDC. Iphephandaba leli lithi lokhu kulandela imfanekiso itshengisa ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, esendlini kamsekeli webandla leMDC, umnumzana Job Sikhala eChitungwiza, mhla kuzavuka kulokutshengisela eHarare ngolwesihlanu. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina umbono wami ngibona uhulumeni kamnanga kwakukhona akwesabaya, nakho uma abantu betshengisela uyabavimba, okubonisa ukuthi hayi lama demonstration kukhona imessage ayithwala ayisa kubo. So hayi, siyabonga abantu beZimbabwe uma bengabambana beyale bephusha besiya phambili, akukhona okuhle okungenzeka ngoba sobebonakele bayaphanika ngoba ngabe abesabi ngabe bavumeli abantu bayenza noma yini abayifisayo, konke lokuthi bahle bevala izitrada besebenzise namakhodi ngoba obvious i-judiciary system yaseZimbabwe ivele iphethwe yilaba abakhulu bezanu-PF. Zonke izinqumo eziphumayo zikhitshwa ngefavoritism ngoba sikho isinqumo esake isinqumo esiqakatheke kakhulu ezweni esake sawinwa ngabanye abantu ngaphandle kwalaba bantu bezanu-PF. Siyabonga kodwa ngoba njengoba kusho kunje njengisa ukuthi ikhona indlela yaphambili.
Linjani lonke basakazi beStudio 7? Siyalibingelela ngomusala ngothando. Siyathemba ukuthi lonke liphilile ngezindawo ngezindawo. Inkosi belani. Igama lami nginomaZulu kodwa sokuzoba nzima ngoba lathi sizwesaba ukuveza amagama ethu ngoba into esizenzakala eZimbabwe sisathembisa. Kumanje abantu bayafa, bayashaywa, bayalimala ngenxa yeqiniso kuphela. Akusamelanga bekhali ukuthi bayalamba abantwana bakaNkulunkulu uma bezama ukuthi belwele ilizwe. Kuba inkinga, asazi ukuthi amapolisa wona indlela achaya ngawo abantu, wona abona kanjani ngelizwe lakithi, because hayi abantu basenkingeni kakhulu. Sesiyosaba vele kakhulu ngoba hayi iZimbabwe sesibonile ukuthi umuntu uyalifela iqiniso mpela ayilahlwa ngenxa yeqiniso, because kubi isimo sibi, isimo somnotho sibi, akulani. But abantu bajayela ukuthi waye bekhuluma ngaleyona or bezama ukuthi bezama ukulungisa ilizwe lethu. Abantu be-MDC abayeke azama ukuyeka le nto cause bazophela okusalayo, vele ngeke beze bewine, ngeke beze bathola ama-right eZimbabwe, okusalayo kuzophela abantu. Lapho sesicabangela abantu cause uyabona into eyenzakale laphayana, lanxa beveza kwi-news iyadabukisa. Asazi ukuthi koba kophetha ngani.
Salibonani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngisewange. Hayi, siyabonga kakhulu ngendaba elisipha zona kakhulu, sithi ngabe liyaqhubeka lisiya phambili lisinikeza indaba zeqiniso ngoba sesidiniwe eZimbabwe nale igovernment ekhona ehlala isipha indaba zamanga nsuku zonke. Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani sizwe sikamthokazi, niyaphila, niyaphila lani basakazi abahle. Ngithanda ukudlulisa lokhu nama kusenhliziyweni yami ngesimo sasekhaya okwenzakala eZimbabwe. Lami ngendlela engibona ngakhona sokuyisikhathi sokuthi ngabe i-United Nations iyangenela ngoba abantu bancindezela okusegcekeni. benjalo nohulumende okhona akakhuluma iqiniso, amapolisa achaya abantu alimaza abantu, kodwa bona bathi khona bayavimba ukuthi kuzaba lodlame. Abantu abalodlame yiwo amapolisa ahlukumeza abantu. Kungabe United Nations iyangenela ngoba isadika yila engakwenza, ngoba kuyimpilo yesadika vele. Uma bebona kusenzeka kanje bayajabula, ngoba bona befuna ukuthi behlale bephethe. Isadiki umkhuba wakhona yabunjelwa khona ukuthi vele ihlukumeza abantu. Bonke uhulumende bana babakhona la e-Afrika bayahlukumeza abantu. So ma abantu bechaya, so babona umnangagwa esenza izinto ezirayithi. Kungabe yasiza United Nations le internationally ingenele, ngoba abantu beZimbabwe sebethwele nzima. Ngabe bayakhulula nje bezikhethela upresident wabo abamfunayo. Lapha ukuhlukunyezwa sokukhulu kakhulu. La ngapha abantu abahlala emazweni esakhelane lawo leZimbabwe njengeSouth Africa, abantu bayahlukunyezwa. Manje asakwazi ukuthi manje abantu sokumele bayephi. Kunjalo nje sihleli eSouth Africa, sihleli ngoba ekhaya sihlukunyezwa. Manje asazi ukuthi abantu sokufanele bayephi. Mangabe neSouth Africa ikhanyayo la ibheda kangaka ukuthi sefuna ukuxosha abantu, siyamangala ukuthi abantu sokumele baqonde kuliphi ilizwe pho.
Salibonani njani okhulumayo umkhokheli Moyo. Ngithanda ukusola kakhulu ukuthi ama-politicians akuthanda ukufaka abantu, ngathi kumbe ngithi abalandeli empini zabo zokukhokhela-ke ukufuna ukukhokhela ilizwe, kumbe ngakubeka kanjalo. Kodwa-ke ngisithi thina abantu asifundeni nato ukuthi sihluzisise before siyenze lokhu kwenzakalayo. Cause uma-ke usuyatholakala soshayiwe, solimele, kunje izibhedlela zingekho kahle, ulimalele into ongasoze ukhompasethwe khona ukuthi hhayi upastiphethile laphana wasiza kwathi. Kuyazakala-ke noba ungazuyenzeni, ayikho into ezoyenziwa. Noma uzodwayidewe ukuthi kumbe ipetroli ini ini, ayikho into esoyenzakele, ayikho into esizoyenza.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ipolisa elimhlophe uDaniel Pantelo owakhama onsundu u-Eric Garner ngengalo waze wafa, liqotshiwe emsebenzini izolo ngemva kweminyaka emihlanu kwenzakale lesi sehlakalo. UGarner wayezithengisela igwayi, walandwa ngamapholisa amahlanu. UPantelio wamdumela, wamkhama, wazwakala esithi angisaphefumuli, kodwa uPaleo wala elokhu emklinya waze wafa. Isehlakalo lesi ngesinye esathiya elemelika lizibuza ngokwanda kwenani labensundu ababulawa ngamapholisa amhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Udaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu, ngokulubona kwami kuyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi lapha. Nangokubona kwami lukhona sibili, ngoba undoda lowu awukhangele ngathi bamncengancenga, bambhebhisi, bamgcinagcina engxenye zelele zikhanisa ukuthi aretire khonaphana, sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu. Ngibona ngathi akulunganga.
Ye, kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayawona kakhulu?
Hayi, akula muntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa esithi ukhangele bona ababulala abantu kakhulu ngembhobho, ungakhangela kayisibobamnyama. Kodwa umuntu okona ngavele kuphela abulala abantu kuphela, uzazo sokuthi hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi uyagula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakubona bangabotshwa, abaphiwa ithuba eza ukuhlujujwe kona kumbe vele uhlube into omuko omubi sibilo kona ikho ngathi ukukhanya ngathi kubandululo kona kona.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha ubafundisana ukuthi bengangena engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapolice.
Vele ngihembathele nje ukuthi vele ungakhohlwa ngidolangelanga elilodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama. Ungavele bakumise, ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive uziyahambi. Uhlume, uqhume, ungazwenza okunye khonapho ngoba anything kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa, siyabafundisa. Kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begadela lami imoto bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala. Ngihle ngichume, ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizwe ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi kuthina umbe ukudlula ilayithi elibomvu lokunye okunjalo? Zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono?
Hayi emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho kuspeed benokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi. Kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo ispeed lezinto zokulwa ukulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lutho.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna make a pretty but your heart is a mess. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Trip broke 11 when my killer's rolling.
I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
Pose like 24K.
Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you for anybody else. Brown skin girl,
your
skin just like pearls.
Brown skin girl, ingoma ka Beyonce ebambane labanye abahlabeleli abavela kuzwekazi le-Afrika. Besigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.